isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 ngwabakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umahluli we High Court kobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Kambarami kase ngukansila walelo dolobho. Ibandla le-MDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe njalo lamhlanje asemrewa lemtoko kulandela ukwaliswa kwebandla leli ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhlanje lakusasa. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazwe eZimbabwe ukuba ixoxisane. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umahluli weHigh Court yakobulawayo uJustice Thompson Mabhikwa unqume lamhlanje ukuba umnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya walelo dolobho, kase ngukansila kaward 3. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami usekhutshwe esikhundleni sokuba ngukansila kaward 3 kobulawayo ngemva kokuba umthethwandaba ufumane ukuthi wancintisa ekhethweni elecala lokweba intambo yamandla kagetsi. Umnumzana Godfrey Nyoni owenkampani yamagqwetha eNyoni and Moyo Partners omele abeqembu elizibiza ngokuthi yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement lo nomalanga dabengwa abaphanyeka udaba lokusola ukukhethwa kukaKambarami ukuba ngukansila uchasisa ngesinqumo somthethwandaba.
Lwalumayelana ngokuthi uKambarami wathi engiyena ukuba ngukansila wayesazi ukubana yena ulecala. So uthe tholakale lecala laphana kwakumele engakahambi lapho kungakavotwa, laye asathi hayi mina senginanzelela ukuthi umthetho ucacile uthi wona uma ngilecala akumelanga ngibe ngukansila. Kodwa yena wazithulela wangena ku-election waba ngukansila. So ujaji akutshileyo namhla ukuthi yena uvumelana lemthwakazi ukuthi hayi umthetho wona wawuvele usumjikele phandle wathi wena awumelanga ube yini ube ngukansila ngendlela efanayo akumelanga ube ngudeputy mayor.
Unkosazana Cora Ndebele owe 1893 Mthwakazi Restoration Movement uveza umbono wakhe ngempumela yedale.
I'm happy about the judgment because finally we got what we wanted as Bulawayo community, because we're not happy ukuthi umuntu oyisigangi kanjalo ayesimele ema-ofisi nokuba ngukansila wakobulawayo aze abe ngumeya.
Abenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement elwela amalungelo oluntu lo nomalanga dabengwa abaphanyeka udaba lwabo e-High Court bethi uKambarami kamelanga abe ngukansila ngoba elecala lokweba, njalo lebandla lakhe le-MDC labamba uZulu ngamandla lathi abe ngukansila. Ngomnyaka odluleyo ngontulikazi uKambarami wamiswa phambi kwedale likamantshi kobulawayo esetheswa icala lokweba intambo yamandla kagetsi emuntwini ayecele ukuba azolungisa okufileyo emzini wakhe. UKambarami walivuma icala lokweba wahlawula amachumi ayisificaminwemibili amadola. ababe botshiswe yi 1893 Mthwakazi Restoration Movement lodabengwa ngodaba luka Khambarami yikhansi ledolobho lakobulawayo, inhlanganiso ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission kunye lebandla leMDC. Njalo laba bonke abazange bamelane lokubotshiswa lokhu ngaphandle kukaKhambarami. Idale le-High Court lamhlanje belilindwe ngamapholisa ahlomileyo, njalo indlela eziqonda khona zonke bezivaliwe. Isahluko 119 esibona ngezokhetho kunye losahluko 41 kusisekelo sombuso esibona ngemithetho yokusebenza kwamakhansili sithi umuntu oke wabotshwa wafumanwa elecala akumelanga aphathe isikhundla ekhansilini. Amagqwetha kaKhambarami, umnumzana Maqhawe Mpofu wenkampani yamagqwetha iSemp Mlawuzi and Partners, walile ukukhuluma lentatheli izindaba. Kusenjalo amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amahlanu abotshwe izolo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Amalunga eMthwakazi Republic Party amahlanu abalisa uPatron Qaba, uPrince Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa loNdaba Zelizwe Ncube. Basavalelwe eCentral Police Station abetheswa icala lokuhlabela bebanga umsindo phandle kwedale leHigh Court izolo kanye lokuthwala amagwaliba athi undiweni kakhululwe. UDumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers nguye omele amalunga eMthwakazi Republic Party. Ubulawayo lamhlanje uvuke ehlukile kulamapholisa ahlomileyo indawo yonke edolobheni lasemalokitshini kulandela imibiko eyaphuma ebulenjini ethi abantu bazatshengisela besola umbuso okhona kanye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni okungazange kube khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ilunga leMDC umnumzana Paddington Jabajaba usefake isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court sokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail lapho esaphikisa isigwebo asethulelwe lidale likaMantshi sokuhlala ejele okweminyaka emithathu. UJabajaba wafunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela lapho ethe abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bancedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lwanyakenye. Loba kunjalo, umtshutshisi uTozwibepi Mafua uthi uhulumende uzaphikisa lesi sicelo. Abanye njalo abangamachumi amabili lane abe-MDC bamiswe phambi komthethwandaba lamhlanje befaka isicelo sokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail, kodwa udaba lwabo alusazanga lwaphathwa njengoba umahluli uJustice Manzuzu ubekhonona ngokuthi akenelisi ukubala okulotshwe nguMantshi ngesandla, usezamelele ukulotshwa ngomtshina, ngakho-ke baphenduke edale kusasa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Ibandla leMDC lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi bawo ezigabeni eziningi zelizwe, njalo lamuhla kuthiwa aseMurewa leMutoko kulandela ukwaliswa kwebandla lele ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhla lakusasa. Ibandla leMDC livinjelwe ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki adluleyo, njalo lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba belemvumo yokwenza lokhu. Iziphathamandla zikahulumende ezitshiyeneyo zibikwa zisithi kusobala ukuthi ibandla leMDC lifuna ukubangela udlakela kanye lokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngalokhu ukutshengisela ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Maxim Gandla ingcwethi ecubungula ezombuso wezombusazwe njalo oyilunga lebutho leZimbabwe National Army lele zebra.
Kungenzakala ukuthi khona iuniform le made support unit phela lawo amapolice abaka iuniform ye support unit. So amapolice abele uniform ye support unit bangaba le uniform yenalane eyamahlamu. I support unit iyabe deployiwe bona bebe sebekele ukubonisisa ukuthi namasotha yini kumbe vele hayi ngamapolisa kuya kuvele kubhaliwe. So bona babonela amabhiki ekhatshana uhulumende yena ngayeke yena ethuke ukuthi khona kungahluthunwa umbuso ngamakhiwa aphi ngobana wona lawa amakhiwa lawa yiwe kade supporte kakhulu ikhuwe eyenzakalayo yikho kungazeke kube nama punishment okuthi khona we don't recognize uhulumende obuye ngombopho. So nxa kwenziwe khona lokho deliberately maybe uhulumende kumbe whatsoever is in charge esiya deploy amasotsha iyabe phambanise kakhulu ngobana akukabi lodlakelo lukhona kodwa kulama threats whereby the government has the right yokuthi khona bethi counter that a threat kunokuthi bebesiya khona besiya kwenza i damage control kumele bebe come situation anything can happen even sicinga why ngingathile ukuthi khona ama demonstrations ayi abe elokuthula phakathi bethu but kube sokusina labantu abangenelayo you can imagine 123 political parties bonke bona labana bayafatela yini MDC into ethathwa yi MDC
khona vele kulungile ukuthi bandlale MDC lalelwe ukutshengisela ngoba kuthiwa kungaba lodlakela.
Nakuyiyona i-MDC ngokwayo as a political they got all the right ukuthi khona bebe le ma-demonstrations but which kind of demonstrations are they yisidingakalayo ukuthi kwaziwe but kube sokucela kubulawa izinto kubulawa izimoto amabhasi kahulumende and so forth. So khonakhana kumele ukuthi khona kuncinekele kasi yona why i-MDC ingayihlangana labo bona labo abakahulumende bebe le round table kwehlulane xa sokwehlulekile laphana ukuthi kathi A yileyi sesiya kuplan B ngoba xa sipho kuba yi-demonstration direct uhlobo bani we-demonstration iyabe siyaphela mhlakabani kusenziwani lezikolo zivulwa zisenzenje kuyini okuzasala kumile abanye badlula phela lezitolo yapha bephongulutha sokuthiwa yi-MDC elithileyo labo kumele bekhangele bebe ne-balance vision yokuthi khona into leyo bafuna ukuthi beyenze bona yes banelungelo yangkhona ukuthi ngabakwenzi khona lokhu betshengisele kuthi lokhu nalokhu kasifuna ukuthi kube yilokhu nalokho sakukuqondile kodwa kungabuya sokuyileyo one-sided abanye phela bawukuthi khona sebekwenza njengalabantu bathi sokuthawa ikhu kodwa khona kuyavunyelwa ukuthi kube lohulumende owemanyano abanye bathi bathi yona thini-cheli bagidinisa ithini-cheli bakufake esikhwameni bafaneke le thini-cheli kodwa bengayisiwe bodwa abakwenzileyo lokhuyana so asikunanzeleleni khona lokhuyana.
Lo ke ngumnumzana Maxim Gandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo wake waba lilunga lebutho leZimbabwe National Army kanye lele zebra ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sihlolisisa insuku zokuqakathekisa abesifazane ezibizwa ngokuthi yi-Women Equality Month. Bathuthukiswa kahle na abesifazane? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekana lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwaleli lizwe ku-EU as a Brexit. Ibandla leMDC lithi lanxa liloko livinjwa ukuthi litshengisele lisola umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa lizaqhubeka litshengisela. Lokhu kwenzakala lanxa lelibandla livinjwe emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo. Abanye abasekeli balelibandla bathi inkokheli iyehluleka unika abalandeli idlabuzane lokuthi batshengisele okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele njalo abantu beze ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Okungatshengiseli kubangelwe ngamapholisa abasebenzise udlame besebenza leZANU-PF bethunywa nguhulumende kaMnangagwa ukuthi basivimbele singatshengiseli. Kodwa ke nxa sitshengisela thina kwakubonakala abantu baphuma ezindlini babuye ngobuningi batshengisele bekhonona abakusolayo. Khathesi ke besifuna ke ukutshengisela ke sikhonona ke ngeikhonomi intengo yezinto ezikhwelayo. Izimota ugadeka amafutha akhwela nsuku zonke, ukudla kuyadula konke, bese sekuhlanganisa konke okuhluphayo khonokho sithi kubangelwa ngendaba yelegitimacy ukuthi uhulumende okhona sohulumende wakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo-ke njengenkomo yamadlozi ephongukuthutsha nje ekhitshini egumeni ibisibekwa-ke ukuthi nguye ukhulu. Lathi-ke eZimbabwe silohlupho olunjalo ukuthi uhulumende lo wazibeke akhethwanga ngabantu. Kodwa ke khonokho siyabe sikhuluma ngakho ukuthi yikho okwenza ukuthi zonke izinto zingahambi kuhle, singabi le mali yethu sisebenzisa amabhondi angelasisinda wansuku zonke, amafutha akhwele nsuku zonke, awezimota, ukudla kudula ezitolo kungatheki, zonke nje izinto azibambeke eZimbabwe kubangelwa iZANU-PF.
Mnumzana Bheki, wena uthini ngalokho okwenzakeleyo? Abanye njengoba ngitshilo bathi bona isizathu sokutshengisela besingani asicacanga kahle.
I think kuqakathekile khona ukuthi abantu ma besenza into enkulu kangako ekhangela futhi ithinta impilo zabantu baqale bazibuza umbuzo nalowo ushoyo ukuthi kanti ma siphuma nje sidlalela phandle kanje siphumeleni and sibhekele ukuthi singakwenza lokhu sizatholani ekukwenzeni. I-MDC ayizange iyiphendule yonke nale imibuzo, ibe ungani ufihliwe njengoba usho futhi ukuthi bekukhulunywa kakhulu nge-legitimacy ukuthi kufuze ukuthi uhulumende lo aphume ngokuyehluleka not izinto eziyizo ezihlupha abantu beZimbabwe. So singakusho ukuthi yebo njengoba u-Edwin esitsho abantu babhalwe amaphoyisa, umuntu ma esesenkingeni enjalo ephiwe isizathu sokuthi lokhu sikwenzela lo kayekeli noma ebhekane lokufa, i-history yeZimbabwe, imbali yeZimbabwe lakho lokhu kudala vele abantu babefuna ukuthi baboniswe ukuthi kufuze baye empini and kwakunzima ukwedlula lokhu kuphuma kudlalela ezitaladeni ngoba abantu babesuka bayechapha imfula bebhekane nezingwenya, babhekane namashotha ephethe impopho, bagcina laba sebelayo yabo impopho. So kuqakathekile ukuthi abantu bacace ekuthini khona yini abayiphumeleyo. Engibona mina ukuthi sisuka sikhipha abantu inkinga yeZimbabwe right now ngokuthi kunomntwana kufananisa le nto kulo mntwana ophethe umbhobho bawufuna ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi usihlaniphe kakhulu ukuthi uze ugcine usho ngemva kwakhe lo mntwana wamthathela umbhobho. MDC nalikhangelele kakhulu ukushusa uMnangagwa embusweni, hhayi ukuthi lo muntu ngoba iZANU-PF ifana qathi lo mntwana ophethe isifama.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Edwin.
Inkokheli zethu ma siyenze uhlelo lwama-demonstrations siba lazo, kodwa ke abantu beZimbabwe kuthi kabasuka bangayehlukanisi basebesithi wonke ama-demonstrations ngawethu ngaye-MDC. Sizananzelela ukuthi ngo-August ngomnyaka ophelileyo kuqeda ukhetho abantu badutshulwa besemgwaqweni, le demonstration yayingasanshinwanga libandla lethu. Bese kubuya ngo-January njalo kube le ma-demonstrations abekhona, wagcina-ke i-military police isigqekeza izitolo ukuthi abantu balude. Kwathiwa yi-MDC wawungaselohlelo lwethu loluyana, wawuluhlelo lwe-ZCTU.
Nanto ke udaba mnumzana Bheki, uthini wena?
Sibabonile abantu begijime ezitaladeni ade zibesuswa zibebutheni inkokhela sibona ngathi I don't think kuliqiniso and the food enyinto ipolitics yona sikhupha khona ukuthi sisuka sinanzelele sise kakhulu ukuthi singathintwa ligazi yabona ngathi siyakhumbula ukuthi usikhalo uboshiwe recently and the MPC noma ephakathi wabo qinile yonkela bagcine bengani bafuna ukuthi balidistance bona ukuthi hayi aso statement sabo so thina wayese besikwazi ukuthi saba sokwenziwa ipolitics and siyakwazi futhi ukuthi ZTU ne MTC ke abantu abaseduzane kakhulu kodwa makuretshwana laphana kudibulwana laphana kwangani sokufuna ukonakala siyacasha sindalo but asikhangeleni kakhulu into leyo ukuthi linto indlela le mfowethu Edwin Tseli isebenzise kakhulu isikhathele lindlela and abantu nabo sebekhathele uzoka njengomuntu uyazi isintu kudala mali ngalingabe leli usile lisegangeni kube njalo nje owakini umfana okuphiwa ingcwele yakini uhlale ethe ngaphuma phambili ashaye ingcwele yalaba abanye abakule inside aphume futhi ashaye lina lonke noma lizibe limthembo okungakanani seliluza amandla nje lizitshela ukuthi hayi kuzafunakala enye into uyabona ma kungaphupha enye into enganinta nje abantu bayagijima and silakho kumbhali ethu yesitragi umuntu waphuma waba unfortunately wasesiba ngumlilo wamaphepha umfundisi lo umawarile
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela yomanyano wamazwe omhlaba United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazo eZimbabwe ukuba ixoxisane ukulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lenkuthazo iza ngesikhathi sokuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana bechayo kabuhlungu abanye bephetha sebelimele kakubi. Iza njalo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esevimba abamabandla ezombusazwe aphikisayo ukusebenzisa ilungelo lokutshengisela bekhonona ngesimo eselizweni lanxa kungelimunyethwe isisekelo sombuso. Umeli wenhlanganiso yomanyano we-UN eZimbabwe osechiya umsebenzi u-ambassador Bishop Barajuli uthi le yiyo kuphela indlela engasiza ukuqeda ukufuthelana okuselizweni.
Going to people evening and mask and beating, I mean that's absolutely intolerable.
Engakunanzelelayo yikuba abantu beZimbabwe bazithandela ukuthula balokubekezela. Akulunganga ke ukungenela abantu ubabulala ubachaya. Akusiyo nto elungileyo. Abantu kumele bahlale phansi bakhulumisane nxa kule nkinga ezikhona. Lesi yisona sikhathi kuZimbabwe entsha ukubuyela ekuthini abantu babe lokuzithemba inkokheli.
Abezokholo labo sebele sikhathi behlabela ngoma efanayo esola indlela esetshenziswa ukuqeda ingxabano elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD uBishop Anselmo Magaya ukuqhubeka behlukunyezwa abantu kulakho ukuvusa ulaka lukaNkulunkulu.
It is true that when the evil are in power the nation groans.
Umbhalo uyakubeka sobala ukuthi nxa ilizwe libuswa ngabantu abangalunganga kuba lokubulala okukhulu. Siyabubula isizwe siyabubula khona manje ngoba kubusa abantu abalolunga.
Because the evil are in power.
Umgcini sihlalo womanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Justina Mkoko uveza ukukhathazeka kwabo ngesimo sokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu.
Akula buhlungu obedlula khonapho njalo akula mithetho yesekelo sombuso esekela khonoko. Kubuhlungu kakhulu ukuthi sikubone lokho kusenzakala.
Lanxa abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu besengozini labo yokuthunjwa, uNkosazana Mkoko uthi bazoqhubeka beqhuba umsebenzi wabo.
Thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nxa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu sithi thina abenza khonoko kabadingwe bajeziswe.
Umbiko osanda kwethulwa ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uveza ukukhathazeka kwabo njengebandla ngezehlakalo zokwanda kwasebethunjwa njalo abanye babo kungabe sifazane. Kodwa uhulumende labebandla elibusayo eleZANU-PF bahlezi besithi akusiqiniso ukuba bekhona abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela kuyikuzenzisa kwalabo ababikwa behlelwe yilolu dubo ngoba befuna ukungcolisa isimo selizwe kwabakwamanye amazwe kakhulukazi angentshonalanga wona abathi asebenzisana lalabo abazithi behlelwe yilezi zehlakalo zokuthunjwa. Izolo abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abasekela iZANU-PF batshele umhlangano lentatheli zindaba ukuthi baqamba amanga labo abathi bayathunjwa ngabezomvikela ngenhloso yokungcolisa isithunzi sikahulumende kamongameli Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umahluli womthethwandaba wakobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Gambarami kasengukansila wedolobho. Ibandla leMDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele bathi bona inkokheli yezombusazwe eZimbabwe kumele ixoxisane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.